indaba yegelela siseke sayikhuluma kaningi ningi lapha ngakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona usikhala wayethiwa ibheli kudala waphiwa ibheli yabuyela ama-conditions sithi na akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kona kona wabathiwa engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo yukuthi ngabe indaba yakhe iyasungulula masinyane iphele ukwaziwa ubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free kube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udaba lakhe kathesi kuba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zona lezi engizikhuluma ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa ke ngabe kuthiwa umthethendaba isisisho sami lami nxa ngingumuntu ngiyake futhi ngabe umthethendaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcekeyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa ukuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibhele kodwa angabe lokhu ephakathi kabaphangisise iy'ndaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi bona amacala akhe kabambi kunokuthi wayelokhu emgcine kaphana yisi sifiso yabona esilomuntu wonke ngoba lokhu ngikusholo ngoba anti abantu abaningi sebona ngantu asoyi-political persecution kukanti-ke akulanilezepolitiki lokhu nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele baphula umagolide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana sithi khona ukuzaba i-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka kuyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba u-honorable Sikhala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint yona leyo kona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenzile umuntu aphiweni ibheli leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukukhalelayo nami ngizembuzala uphefu kodwa ngiyakusho kona ukuthi kona kumele ngabe umthethandaba iyenze imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khonalo ukuthi indlela abaphatha ngayo ingani ijebhe islow kodwa anti abona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into kuhle ngiyazi kangiyazi sesihamba njani.